abantu baphila kungena msebenzi abayenzayo ukuthi umuntu afole imali abula umuntu osebenzayo ukuthi bafole imali ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela na ungalamali awelahlwa abantu sebegulela emakhaya bahlele emakhaya ngoba umuntu uyabekwazi ukuthi ngahambe esibhedlela kuba ngingeke inzalo ithole ngoba ngingelamali yokubhadala ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela isisizi esikhiphile ngakhona abantu abaningi sebehlezi emakhaya basafuna
uhlelo loluyano lwe-BEAM lukhanya lusancedisini
uhlelo lwe-BEAM abantwana abangaphansi kohlelo lwe-BEAM bayahamba kuthela esikolela nxa uhlelelo lungafaki imali ngoba into eyenzakalayo uhlelo lwe-BEAM luyathatha kwesinye isikhathi iminyaka eminye kalifaki imali but abantwana bakhona babe behamba kuthela isikolo ngoba khangeabantwana abaqondana lohulumende okona labo bantwana yibo abahambayo kodwa baba balithwane phela esikolo
kudaba lwemasimini siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile
izulu beseliphuzile sizile kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona ingani kuza kuba ngcono sibile hayi likhanya ingani kuza kuba khona lanxanje bayamabela amadala aye sileka aseyila sibili hayi azange kube right sesibhelile ngawo kodwa la alandelayo ndingathileka lisenzeni sizavuna phila labo abalime ngo-December nangojanuwari ngoba abanye bebelime ngonovemba so labantu abalime ngonovemba amabele bana awunakala ngoba izulu like lama bacine kunamhla ka-9 December baze lazokuna kubo-8 January so lana amabele amakhulu hayi sewonakele lancanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kubenza
kula maklinika amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imanga emide alokhu esebenza yini njalo imithi iyatholakala kuwo
ye amaklinikhi lawa thina sasi njengenhlayo kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe amaklinikhi lawa ayesiba ngaphansi kwe-NGO ngaphansi kwe-missionary so amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke aphumelelayo mabili ayasebenza kakhulu imithi iyatholakala kodwa okuhluphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayiselakali sibili amaklinikhi lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yimvuma mission hospital i-settlement area leyi igoqela ama-ward phefo angu-6 nangaphambanisi so amawadi wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi kodwa awathumelelayo ngewadi 25 ngewadi 24 sasikhangeleni ukuthi kube leklinikhi kuwadi 15 kube leklinikhi kuwadi 13 kube leklinikhi kuwadi 14 thumelela lapho kwathumelela khona kwiwadi 24 iklinikhi yakhona ikolisa komine then kwiwadi 25 iklinikhi isevesa yesiqinisa